Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuNhlangula 2021 uKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, odokotela bathi kumele abantu balimuke igcwane le-COVID-19. Ukukhanya libimetheka ngamandla eZimbabwe.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Umfundisi olodumo uTP Joshua Kasekho. Unkosikazi Grace Mkanjwe uphanyeka emthethwandaba udaba lokuthi kumele agebhe amathambo kamoyi uRobert Mkabe. Abalizihlobo ezafela emgodini eWange Colliery bathi baphila nzima. Bakhala abantu ngobugebengu emaphandleni.
Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba baqaphele umkhuhlane we-COVID-19 okhanya uzongene kuhlandla lesithathu elizweni ngesikhathi kulabanye abahlatshwa amajekiseni okuzivikela ekuthapheni igciwane le-coronavirus. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Luthi abantu abangamachumi amabili lane 24 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,000 sebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 sebehlatshwe okwesibili. Lokhu kubikwa ngesikhathi odokotela besithi usungene kuhlandla lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo.
Ngiyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Abantu ababanja coronavirus kathesi babhubha masinyane amalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Odokotela abanengi bathi kumele abantu balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane leli. Okwamanje kubikwa ukuthi kusilela amatanka alomoya we-oxygen lamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo. Kodwa udokotela Mahomva utshele iphephandaba le-Herald ukuthi sebethethe amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana bawafaka endaweni ezilabantu abafuna ukuhlatshwa. Kakhulumanga ngokuswelakala kwamatanka alomoya we-oxygen onceda abalegciwane le-COVID-19 ukuba baphefumule kahle. Abantu abaningi bayawesaba kakhulu umkhuhlane lo njalo bathwele nzima eZimbabwe. Omunye wababhekane lenhlupho eziningi ngunkosikazi Abigail Mumpambi wakoBulawayo.
Yes, sizwa kuthiwa ivaccine ayisekho, ayisatholakali lula. Sizwa kuthiwa sokulabanye amadokotela ama-private asebethengisa. So ungananzelela indaba nale corruption iyabe siqalisile. Mina nanzelela ukuthi i-government kufuze ithathe amanyathelo amasinya njalo ba-clear indaba bayiqondisise ukuthi kathi kona kuvele kuhamba njani endaweni ye-vaccine leyi. Abanye bayabe sebethe bahlatshwa okokuqala kufuze baphinde kuzagcina sokuyiphaniki kathesi. So mina nanzelela ukuthi i-government lomlando ukuthi ichasise indaba iqondisise indaba uchace ukuthi kathi kuvele kona kuhamba njani.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1605 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okulabafika inkulungwane ezingamachumi amane 39,168 asebahlolwa batholakala belomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Unkosikazi Grace Mkabe usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi kumele kugejwe amathambo kamuyi uRobert Mugabe wangcwatshwa egumeni lomuzi wakhe ekutama ngomnyaka ka-2019. Unkosikazi Mugabe uthi akukho emthethweni okwenziwe yinduna uZwimba ngoba kalamandla okuphuma lezinqumo azenzayo, ngakho ke ufisa ukuba kuhlolisiwe konke okwethulwa zinduna. Kasenelisanga ukuxoxa lenduna uZwimba ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umprofita olodumo uTB Joshua kuthiwa kasekho. Umsakazi weCable News Network kumbe iCNN ubika uba uTB Joshua ubhubhe izolo kusihlwa esigodlweni sakhe lapho athandazela khona abantu abaningi abadabuka emazweni atshiyeneyo abagoqela eleZimbabwe. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uTB Joshua khonale eNigeria. Sokule mnyaka poste engamachuni amahlanu wabhubha izisebenzi ezidlula amakhulu amane eWange Colliery okwaziwa ngokuthi yiKamandamba disaster ngesilungu. Lokhu kwenzakala mhla ka 6 kuNhlangula 1972 emgodini owaziwa ngokuthi number 2. Iziphathamandla zomgodi lo zabika ukuba kwadubuka imethane gas lokunye okutshisayo okwabulala nezinye izisebenzi ezaziseduzane lomgodi lo. Ababhubha engozini le bangamakhulu amane lamachumi amabili lasikhombisa 427. Abafelwa izihlobo bathi sebehlupheke okweminyaka eminingi ngenxa yokuthi inkampani le kayizange ibancede ngendlela okwakungenza ukuba baziphilise. Omunye wabo unkosikazi Agnes Shaba ohlala eJambezi esabelweni seMathebeleni North. Umnyeni wakhe umnumzana Amos Sijara waphelela emgodini. Uhulumende khonapho walinika imali kusanda ukwenzakala. Kwakuyimalini? Ye, kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje beliphila njani? Akusitshele gogo. Ye, singathi wena khona manje ufisa ukuthi uhulumende ngawo ukwenzelani? Singathi kathesi vele awuphili kahle.
Hayi.
Umnumzana Daniel Molokere omele iWange Central edalelesi Parliament uthi udaba lolu kumele luhlolisiswe.
Masikhumbula ilanga leli liqathe kangaka, sicela ukubana abakhokheli bekhampani yamalahle bengakhohlwa isihlobo zalaba abatshabalala kungozi le yenzakala ngo-1972. Kulekhe kule ndaba ezibahluphayo labo abafelwayo. Sikhuleka njalo ukuthini imizamo yonke yenziwe ukuthi kungabi le ngozi efana layo naleyi.
Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli senhlanganiso ye-Center for Natural Resource Governance uthi kuqakathekile ukuvikela abemba okutshiyeneyo.
Lanxa ingozi le yenzakala kudala, sinanzelela ukuthi lanamhlanje abantu abasebenza emgodini basahlukumezeka, imuli zabo zisahlukumezeka, abantu abahlezi lapho okutholakala ezenjiwayo khona bayahlukumezeka. Sikhuluma nje kumnyaka ophelileyo kwamoshakala abantu, kwaswelakala abantu abadlula engathi likhulu kungozi zokudilika kwemgodi. Singakhangela ematshetsheni esigodini abantu abedlula abangu-6 badilikelwa ngumgodi.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zenkampani yeWange Colliery ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhla kuhlelo esibambisana khona lenhlanganiso yeHabakuk Trust sesigabeni sebubi esabeleni seMathebeleni North. Bayakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi umnumzana Ephraim Ndlovu omunye wabakhokhela isigaba lesi uthini ngodaba lolu.
Ngikhonvina oka Ward 1 kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewardini obuba khona endaweni yethu lapha esenta isenta yethu ke okusela iTown ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlambe kube le base ekhona eyamapolisa ukwenzela ukuthi kucontroleke as long kungela kule ngela base ekhona kusho ukuthi ubudlongudlongo buzaqhubeka busiba khona esigabeni so ke I think i support yamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
UNdlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
As long as singela base esiyabe silayo la ama neighborhood wethu even if benganikezwa whatever training beli banikezwe lokhu bangahamba bapambanise bengapambanisa bazawotshwa because bangathatha umthetho wahamba ezandleni zabo. So into ebonakalayo yini yibhesi amapholisa abe khona esigabeni abe available kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijinywa ahanjiswe emapholisa ipholisa liyabe likhona etrained personnel uyabe khona onguye oyabe komanda laba abanye abanjengathi then ngoba thina abafanana nathi singabamba umuntu siyayenelisa ukuthi sichaye bhosi yabe sizondile but lowana yena uyabe kwazi but umuntu lokuthi sihlale sinjani sivalele ngaphi siyemchaya singale ngendlela yethu ngale discipline ngayo but mina siyabe sibulala khona lapha then umgezi usukuluswa njani ususibona ibhesi ayibuye phakathi kwe sibe lamapholisa ethu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu.
Sikhona umuntu umuntu uyasuka la imali yakayenyathi akuya phendula siyakwenza ivolontari training yabantu and kube nzima imali kokuthi izakhamizi zozireyize abantu imali zakhona zobili abatrainanga bakhona sibila babebesifiso sekulokhuzi abatrainele ngabalutshwana engxenye abahlalela duze kwenyathi.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi ukuthi izigebengu zibathole senzima.
Laba bantu nxa befika bona khathesi nxa sithi indlu yakho le bafika batshayiswale lapha bahle bangene bafuna ufake ifoni esandleni nxa unemota bakhupha ibhathi lemota bathatha amakhiye and abanye bababebelele omakhelwane babe bengezwa beqede lapho bangena emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni khathesi sezithethe zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubajethi sokwenzakaleni and vele kuyakuba nzima ukuthi kuthiwa ngene ebhawuti iyapatrola ngaze bapatrole aluba vele wona amapholisa apatroli esigabeni enembhubhu ngoba ukuthi kuthiwa inebhawuti asoze bakukwanise lo.
Simalapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni esibambisana khona le nhlanganiso ye-Habakuku Trust. Abalandeli bebandla le-MDC abasanda kukhululwa entilongweni umnumzana Last Damai Mahenga Hama lo mnumzana Tungamirai Matsokere owakuthiwa babulala ipolisa u-inspector Petros Moteza eGlenview eHarare balokho ukuhlawulwa yilabo ababophayo. Idale le-Supreme Court lithe ngabala macala. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Majobana Ncube igqwetha elilulela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukuthi amajaha eMDC la amabili akhululiwe. Unfortunately anga bibone ijudgment yakhona yonke, ngibone okulutshwana nxa kuyikuthi iSupreme Court ithi la bantu babevele bengelacala kusho ukuthi balelungelo lokuthi bademande babophise labo ababevele bebabophisile bona ukuthi bababhadale ama damages esingathi thina ngesilungu kuthiwa malicious prosecution kusho ukuthi lo olomlandu ukuthi bathonisiswe bachuchiswe bona bevele kwakungela mlandu wokubachuchisa kufuze ukuthi abhadale inhlawulo yama damages for ukwenza lokho.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxe naye ekubulawayo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. This is wasiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi uzatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin iqiniso ngakwenza kwele Melika lamanye amazwe emhlanganweni azawenza mhlaka 16 Nhlangula eGeneva. Uzakwenza umhlangano lo besuka emhlanganweni we-G7 lowe-NATO. Inhlanganiso eziguqela e-European Union, i-United Nations lezinye zisola kakhulu ukuvinjwa kwenkundla yokuxhumana e-Twitter kwele Nigeria. Uhulumende uvimbe inkundla le esithi kulabantu bajojozela udlakela enkundleni le. Okwamanje sibe sikhangele ezamasiko. Namhla sithuka ngendlovukazi uLozi Gay. Liyamazi na uLozi Gay? Sixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe. Gobalanda, kunjani?
Sitshona njani dube labalaleli?
Sijolile sibili singazi wena. Lapho khona kuthini kolapho?
Hayi, konke ukuhamba kahle, umcando kuphela.
Umcando lo siyawazi sibili isikhathi sangikhona Gobalanda. So ke abantu bayabuza bathi uLozi Gay mbani? So ke angifuni ukuthi uphendule khona manje, kodwa ke wena ongasenzela khona akuzibize phela izangelo zikamzili ngabusazazi.
Hayi, angiyoni imbongi, ngathi ngisomlando angiyoni imbongi. Kule mbongi kulo somlando kule nyosi. So ziyahlukana lezi zinto.
Wena uyini manje? Ha, nangikubona.
Na ngisomlando, hayi inyosi yenkosi, hayi imbongi.
Ngisomlando kuthoni esakho sikhundla bese?
Ngisomlando umuntu olandisa ngathi ngesilungu bathi history, umlando wesizwe sakithi samaNdebele. Nguye umuntu obizwa kuthiwa ngusomlando loyo.
Awubatshela abantu, awubatshele Gobalanda. Abantu ngizobe bakwazi phela ukuthi kuvele kume njani isizwe sikamthokazi.
Bafisa ukwazi ngomama uLozi Gay.
Batshele.
Bengifisa nje ukuthi ngingayenzi ibende, bengifisa ukuthi ngichaze kahle kabanzi. Ngizachaza ngomama uLozi Gay uMadlodlo. UMadlodlo ubeyindlovukazi yakwamthokazi eshadwe yinkosi uLobhengula. Kodwa bebebaningi phela bengekho yethu. Sikhumbule ibe kulabo Mpoliyano naNjube nabo. Umamkhwananzi, umama wabo Nyamande, omhlambi kanjalo. So, kwaba lisikhumbule kule mpi ka-1893, kusiya ku-1894, lapho kwanyamadla khona inkosi, ku-22 December 1893, kusiya ku-1894, ngo-7 January. Ngamva kwalokho ke umama uLozi Gay umsebenzi wawenzayo waqoqa amakhosikazi enkosi loBhengula wonke wayakha umuzi ukuthiwa kwonkosikazi uEnyathi. Wathatha amadoda afana labomthana uKhumalo oChifu labomfulana Khumala abayibo abazala isizukulwane sakoMabhikwa namhla esiphethe lupha. Labosikhobokhobo bagadalwa umuzi ukuthiwa kwonkosikazi lenkomo imfuyo yonke yenkosi loBhengula. Yinto eyenzakalayo from 96 kwaba lomvukela wamahlabe Zulu wawuholwa ngumama uLozi Gay, labonyamande abantwana benkosi uLobhengula. Imvukela lo wawubizwa kuthiwa yimpi yehlokela ibomvu. So leyo mpi yehlokela ibomvu ikhumbula uBulawayo wayesedilikile lapho phela ngoba wadilika ngo-1893 udilizwa wabelungu. So lapho ehlokela ibomvu yayiholwa nguyumama uLozi Gay, lapho ikokwazalwa khona igama namhlanje silibizwa kuthiwa kukomfazi utshaya indoda. Babemangala kakhulu lo mama besithi heyi lo mfazi lo utshaya indoda ngoba wayegamula indoda iwele phansi ngehloko yakuthiwa kuthiwa yimpi yehlokele ibomvu.
So ke sibona ukuthi njengoba sebabuthelele kwampana amakhofisikazi wonke, wagcina uhamba njani? Akubatshela bani?
Sikhumbule ukuthi ilizwe yangithi lathunjwa ngabamhlophe. Kulo mama akanjube awesimbiza kuthiwa ngumpoliyane uMandiweni wayezalwa ngale kobaba uKhayisa. Nguye ewathathwayo labantwana abagoqela uSdojiwe, uNgubo yenja, bonke labayana bayalahlelwa le Cape Town kuthiwa kungona bayafundiswa khonayo. Kanti-ke yikho lapho okukhayele khona ukuthi kumele kumile khona inkosi. Yingakho-ke lapho babona ukuthi okay kuze amaNdebele ngoba lokhu eyala ukuthi kuphondo So ngcono sithathe bona abantwana laba unqabe ngalankosi bavuseka lula ingakho namhlanje sikanje so abantwana bonke bathatha basiwa le so ukukhothama kwamama ulozikeyi wawusudilikile umbuso wamandebele namhlanje yikho sihlakazekile sikanje so umuzi lwana kufanele ukuthi abantu bakunanzethe umuzi lwana othiwa ukonkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kwethu siyawuvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama ulozikeyi
hayi ke udaba lodluma lapha namhlanje besixhupha lomnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathaba ukuba lani ngiyathemba libe levikendle
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iverse yonke 26. UJesu wabaphendula wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, liyangidinga kungesikho ukuthi labona izibonakaliso, kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha. Lingasebenzeli ukudla okuphelayo, kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo enaphakade." Zalinika khona indodana yomuntu ngoba yena uNkulunkulu yise emphawulile basebesithi kuye sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu waphendula wathi kubo lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likhole kulo yena amthumeleyo sihlangana lapha noJesu eqedwe kwenza isimangaliso esinye sasijengisela ukuthi vele yena ungumesaya njalo ke uvela kuNkulunkulu wayeqedwe ukuthatha ke izinkwa ezazintluthwana ezazithwele lijaha elinye lalizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu wathatha ke leso sinkwa uJesu wabonga kubaba wasephuna sasuka saba yisinkwa esiningi saqalisa ukukhula saba siningi sadliwa ngamacuku langamacuku abantu abaningi siyanazelela ukuthi abantu bathe sebethole lokho kudla baqalisa ke ukulandelela uJesu kana lapho echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa laba abayizigoga kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuyesiswini baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakade kumbe abafuni kumkhonza kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo izinto zakhonapha emhlabeni Abantu abaningi bakhangwa imali kumbe bakhangwe izinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni. Kungasitsho ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha ke phezu kombuso, ngizalinika la impilo ephuphumayo khonapha futhi lisaphila emhlabeni. Kodwa udubo lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphila. Lelayo isiyukuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni ngoba uJesu yasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sikhambe nayo ezulwini sizokuyithiya lapha iyabola iyadliwa ngumuhlwa kodwa ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini aziboli azidliwa ngumuhlwa sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni Isinkwa salapha emhlabeni siyabola le notho yalapha emhlabeni ayinjalo nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela ungadingi uNkulunkulu kuyabola njalo kuyaphelela la bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenzele olunye ulutho yibo laba bantu abalandelela izimanga okokuthi bengeza ukuthi kulo muntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje bayagijima bekhonakale bengezathiwa sokulo munye ngapho afuthi osevukile gijima bekhona kanje ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu badinga izimanga kuphela
akuyibhethe mfundisi
kasithandazeni baba igama lika Jesu kubo bonke labade belalele ngiyathandaza ukungena enhlizweni zabo ube inkosi nomsindisi ubaguqula impilo zabo baqinise ubasindise ngegama lika Jesu amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Yebo umthakathi omuhle zimpapo muhleli ngale jona njani izulu kaNdaba ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla sikhangela ukuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi imingcele yakho leZimbabwe ivaliwe ngci njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ukukhanya ngani kuphambanisa indlela baqhuba ngayo ibhizimusi. Kuhlelo silo Atmos Banda sasikelo kuningi. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
I'm fine, thank you so much.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo. Namhla sikhangela ukuthi liphila njani elizweni. Siyezwa enengi laba kumsebenzi wezandla bekhala besithi ibhizimusi liphansi kakhulu. Chasisela abalaleli okuningi.
Yes, I think it is a pants. Into le ngathi maybe ngichaze ngithi kube kabili kumbe kube kathathu into le. Yakhona thina saba le lockdown eyayi total lockdown ekata ngo umnyaka uqalisa ngo January. Yathi thova. Then sithe siphakathi kwe lockdown leyana ingakapheli kwaba le ndaba yokuvula kwesikolo. Isikolo sesivuliwe zathatha imali ebantwini ngoba thina angathi ama-customers ethu ngabantu abantu bona laba abaphilayo elizweni leni. So bathathela imali ngabasisiza ama-yunifomu into eziningi ezazifunakala ukuthi abantu ngabe kuyele esikolo. I-disposable income leyana imali yokuthi umuntu akwanisa ukuyisebenzisa. Hhayi, abantu bale mali elifani bayedizevele liphani.
Siyezwa abanye becela uhulumeni ukuthi alisize ngama stimulus packages njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Ukubona njani lokho?
Mina bengingafisa ukuthi uhulumeni ancedise informal sector.
Hayi, wathi ngokubamba umlomo khonapha atmo isikhathi sesedle kumangoyi. Sigciba ingxoxo ukuchazisela abalaleli ukuthi uhulumeni engalisiza njani.
Ngokuthi maybe city by city or province by province kube transparent abantu bekwanisa ukuthi be-apply la ma-funds bewathole. I-process yangkhona i-transparent ingela ukuthi umuntu usupporta liphi ibandla ngabe wenze politics umuntu ulethima kanjani kwi-society kodwa kube ngokunceda abantu ngoba abantu bonke baphakathi kwana lamabhizinisi ukuya employment akula abantu vele baziphilisa ngakhona ukuthi imisebenzi ezandla sangathi amafanzi abe available kungabi le bandlululo kungabi le kukhangelwa ukuthi lo ngubani uvela ngaphi kodwa abantu bancede ngekonsa ukuzifika.
Hayi, siyabonga Admo Sibanda ngokungena kuhlelo. Isikhathi yisesesihliwe kumango yisesifikile emaphethelweni ohlelo. Lukandaba, sithanda ukubonga uAdmos Vanda osakhulayo okumsebenzi wezandla ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo lwe-Live Talk The Connection ngolwesibili 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 nakukhasi lethu le-Facebook le-VOA Ndebele. Olevalelisayo ngenjabulo igama nguMaigobe wathi ngitshaye phansi Lukandaba Zimbabwe muhle. Bye-bye.
Siyabonga Maigobe. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ungibs Dube.